sikufake reporting yethu ukuthi sike sahamba hamba sibhoda lapha emathebelendi endawo ezitshiyene njelizweni laba sikhangela ukuthi voter registration le ukubhaliswa kwabantu lokukhangela amabizo abo kuhamba njani. Indlela abantu abaningi bebengakwazi ukuthi uhlelo lukhona and bebengakwazi kunjalo endaweni eziningi bekungela futhi imibiko lakhe emakhaya bekungela mbiko ebatshelayo ukuthi kungangoba imibiko eminingi emaphepheni lemaredioni ndingananzela amaredioti abambe emakhaya la. So kade sizengani sikhala ngakho ukuthi uhlelo lolu alizange lubikwe kahle ebantwini lolo sanda kuphela ukuthi kunjalo ubunanzelela ukuthi abantu abaningi bebethi beza ukuzobhalisa ukuzokhangela amagama abo uthole ukuthi vele ngabala zithupha abafisa ethi uyathatha isithuba kufuna gala i-birth certificate uthole ukuthi i-birth certificate encwadi yokuzala bekungela khonapho kubhaliswa khona abathathisa ama-birth certificate kodwa abantu abaningi bebelobunzima so besifisa ukuthi nga uhulumende wakwenza kwaba wacaca. Yebo izeki izamile ukuthi yenze i-voter education but zathola ukuthi ibe lezingxaki la ziyaqalisa some days after and ohlelo lwangu kwaze belugijimisa abantu khonapho uthole ukuthi babuya bazotshela abantu ukuthi kulo hlelo olunje kumele babuye lalokhu lalokhu abantu vele lolu hlelo kwabalwazi
baningi abakhonaona ngalolu hlelo ukwethula lo umbiko kuzancedani olibona ingani ukuzaguqula osokwenziwe.
Iripoti leyi ijonge ukuthi limukise uhulumende ukuthi abantu bakhala ngani ukuthi ngabe kusenzakala ngokungakhala uhlelo lwaluthi olusenzakala lwenzakale emveni i-constitution edisayine ibe ngumthetho ebesikhalile ukuthi ngabe kuthiwa uhlelo lolu luyaqalisa kutsha kulandela umthetho omutsha lubikwe kahle lezinhlangano eziningi lake izinhlanganiso ezinjengama-organisation la avunyelwe ukuthi ancedisane nezekhi ukuthi bathumele imbiko ezakhamizini ukuze zikwazi ukuthi uhlelo lukhona kuze lube ngolomuntu wonke.
Ngithemba liyananzelela ukuthi uhulumende uthi kulo hlelo oluqalisayo ngomvulo
kuhle kakhulu lokhu siyakubongela sibili kodwa okusalayo ukuthi luzaqalisa phela uhlelo lolu ngomvulo imbiko ayikahambe ebantwini lapho luzaqala khona vele sizathola ukuthi abantu asoze bebekwazi baza kuthola leyihla usokungani sivuka mpunzana ngenxa yokuthi wona la ama-report esiwabhalayo yiwadi emedisi ukuthi ayenze khona ukuthi kuze kube lohlelo olunjalo.